ukuqala engakujo ukuthi NCA inhlanganiso esanda kubunjwa kutsho ke njengenhlanganiso esanda kubunjwa kuyabe kunga siyabe lingetshengisa ukuba lobuhlakaniphi lingaqalisa livele lifuna ukuthi lihle liwine okutsho khona ukuthi lifanele libe lesikhathi engathi sokwakha iparty sengikhangela laba abathi kungena egethweni kudlalisa isikhathi into eqakathekileyo esifanele sibe mnumzana ikuthi manxa ungakhangela wena isimo seZimbabwe abantu bakhuluma besitsho njalo kanti kube kunje sike saba lama-MPs awe-opposition amabandla aphikisayo angene kuparliament bangene njani ngabe bevele behlala beqilwa into yokuqala esifanele siyikhangele asikwali ukuthi ibandla leZANU-PF liyenendisa ukuba uqila njalo lisebenzisa imicimbicimbi yonke lingayenza ukuthi liyale likhona esikhundleni khonokho kuliqiniso asikwali kodwa esikutshoyo ukuthi ukugoqa izandla nje uthi hathi asingene ekhethweni hayi into ziyalunga njani ungekho ungangenanga kumdlalo wangkhona ufanele ungene emdlalweni ubone ukuthi kanti wena okwenza ukuthi lo munye wakho akukhulele xa kwaba yi-reading kungaba yini wena ungayenza nyathelo bani ukuthi khonokho akusebenzisayo akuedlule ukusebenzise lawo kusasa kumbe ube lengathi yi-counter strategy eyokuthi kusasa uphumelele yinto eqakathekileyo
nxa sikhangela amavoti eliwatholileyo kathesi lamavoti eliwathole kolunye ukhetho olwedluleyo ama-by-elections ungathi liyakhula kumbe lidlalela ndawonye nje
hayi ukukhula kukhanya ziyakhula ngoba ngingakhangela amanamba aphume kathesi ayatshengisa ukuthi ye lapha lalaphana sesisiya abantu besamukela njalo ke kwelakusasa sikhangelele ukuthi sizakhula kumbe sizakhipha okudlula khonokho esesikwenzile kathesi.